Siyambonga umongameli waseRwanda ngokunanzelela ukuthi ababalisi beZimbabwe baqeqeshile njalo bayahlonipheka kanti benza lezinga lezemfundo leZimbabwe libe lizinga elihloniphekayo. Okusukuhleke ukuthi sesibona ngamazwe wonke ukuthi ababalisi laba bayasebenza ngokumqotho sindana behlangana lobunzima obukhulu elizweni labo.
Lizakhulumisa nalo uhulumende na ngodaba lolu babandlovu?
Esikujabulelayo kakhulu ukuthi nxa lo umkhumbulo ongaba ngumkhumbulo ophumelelayo kawuphumelele kuyukuthi ohulumende baxhumene ukuthi labo babalisi abahamba besiya eRwanda bahambe beyingxenye kahulumende. Ukwenzela ukuthi inkanuko zabo zebekhona ngale zinanzeleleke njalo zivikeleke. Phela umuntu angahamba ehedwa olakho ukuthi afike adliwe ngamanqe esekhonale. Thina-ke siyakukhuthaza ukuthi kube khona ababalisi abahambayo besiyadinga ulwazi kwamanye amazwe kanti njalo bebachathekela ngolwazi lweZimbabwe. Sikubonile kusenzakala lokho eleZimbabwe lisungula uzibuse. Okutshengisela ukuthi kakusiyo nto entsha ukuthi ababalisi bachaphakale bagcwale amazwe bencedisana lezinye izizwe. Labethu-ke ngokunjalo kufanele sibe kusukwemukele lokho, kakusiyo nto elihlazo. Ukuthi baningi okunganani ababalisi abakhanuka ukuthi baye khona, hathi asikakutholi ukuthi baningi okunganani, kodwa nxa bebaningi bekhanuka okutshengisela ukuthi bayafisa ukuthi baye kubona kwezinye indawo ukuthi kwenzakalani, mhlawumbe njalo bangathola okungcono. Nanku phela uhamba kwazala induku.